ababotshiwe laba batholakale belemthini yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa namhla ekuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Bhilisane Ndebele uthi ababotshiwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokhu khathazeka elizweni lonke jikelele nezimbamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Uchief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango, kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphunga ukusetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye or ukubulala kusetshenziswa amabhemba akhona. Ngoba singakhuluma nge-last week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine, sibe le meda okusetshenziswa khona amabhemba empoweni. Sibe lamanye amacala anjalo ngangemuva. So asingeke sithi khona lapho emadolweni sathi kawakho. Hence yikho siyenze i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Yake endaweni yevova kubule omunye utsheketsha kusetshenziswa amabhemba kumbi amaNdebele labesoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zene ezijikeshwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube lokuthula. And I saw vova yodwa nxa sikhuluma ema-Thekwini South, sila indawo zabo Fort Richardson, sila bo Phelabhusi, sile ndawo zabo Mpoyenzi ePlumtree. Igolide liningi ema-Thekwini South, but thina esikushoyo nje amapholisa sithi abantu mayine abembi igolide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezimbamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyathelo oluthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-raid le yenziwe namhla le ithiwa long overdue, kudala sayimelela because ivova hadi ihapa amatizi ihapa abantu bonke, kunabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi amamayina zonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo kwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers esingawaziyo ukuthi wasebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenziwa amapholisa le, maybe zingaqeda idaba lolo labantu bamabhemba lo.
Ababothiwe bavalele enkambeni amapholisa eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethwandaba besethethwa amacala athiyeneyo abalizelwe ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.